isadaki akhiphe report ukuthi ukhetho lolu ngekho free and fair and credible. EU yakhipha i-report enjalo, ama-church akhiphe i-report enjalo, and lokho sime khonapho ukuthi khona ukhetho lumele luphindwe ngoba ziningi izinto ezayenzakalayo ezazingamithi i-criteria ama-elections both eZimbabwe naseSadak. Asimanga, asithulanga lokho sikhuluma Gibbs, ngiyakwazi ukuthi abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni, kodwa siyakwazi ukuthi iZanu PF yipho abakumelele khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasosha abo babulala abantu bese bekhuluma ukuthi i-CCC ilo dlame kumbe i-violent. Lokho-ke asoze sikwenze ngoba thina silibandla elikholelwa ekuthuleni, silibandla elikholelwa ukuthi udlwangudlwangu abuyakhi ilizwe, silibandla elikholelwa ukuthi ukukhuluma kuyaceda yonke into. So I think nakubona ukuthi uPresident Nelson Chamisa wathuma iqula lakhe emazweni ambalwa e-Southern Africa ukuthi bekhuluma izikhalazo zethu ngokhetho, mayelana ngokhetho olwadlulayo lukamhlaka 23 August. Engithemba ukuthi yinto ebalulekileyo ukuthi siyenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke Nkosikazana Gwangwara. Singene kubaba-ke uKuta Msaka webandla leZanu PF. Ye, ubona njani khonokho-ke okhulunywa ngumama lapha Msaka?
Kuyamangalisa asibili okukhulunywa ngoBarbara. Sibona i-election le-election ebuyayo i-CCC iyabe ikhala isithi itshontshelwe, i-election and election babe besithi batshontshelwe. Okumangalisayo yikuthi ungakhangela okwamanje ama-MP wonke awe-CCC bona bathi bawina, ama-councillor athi awina, awina kuhle, abafuni ukuthi kuvothwe kuqaliswe kutsha. Awe-CCC ama-MP athi hayi thina sawina kuhle, wena babachalisa wadliwa wedwa, asifuni ukuphinda ngoba izimali zokuphinda asilazo. Kodwa uChamisa yena uthi yena eyedwa nje nguye owatshontshelwayo. Into esimangalisayo thina sibili njengabantu beZimbabwe ukuthi kanti yindaba ethola ekhala ngokutshontshelwa, iSadiki abayithoyo ayingumuntu oyi-one lo othiwa ngumumba lo, abasemyaleni naseSwathini ukuthi ebe yi-observer esikwaziyo sonke ukuthi wayele mission yokudiscredita ama-election eZimbabwe engakafiki. I-report ayifakayo i-report eyaziwayo ukuthi yavela ku-ZID, Zimbabwe Institute for Democracy, word by word, paragraph by paragraph, into AI esithi ngesilungu it was premeditated report. Ayiso report ezinto ezayenzakalayo kuground. Ngakho-ke sibona ama-council of ministers awe-SADC esesenza amhlophe kuZimbabwe ngoba bayabona ukuthi ukhetho lwayenza free and fair. Ungakhangela i-United Nations ayigijima ukwenza amhlophe nxa engaphiwanga ama-report ngama-observer mission atshiyeneyo. Yezwa okwakhulunywa i-AU, yezwa okwakhulunywa even i-EU la ikhuluma bethi hayi ukhetho lwalu-free and fair kodwa kulezinye izinto lapha lalaphayana okumele ku-improve. Lokhu yinto esibonayo amazwe wonke nxa senza ama-election ukuthi akula election ayi-perfect. Even yona i-America siyikhangele yayingela election eyayi-perfect. So ngiyamangala ukuthi lokhu abakutsho ukuthi batshontshelwa, batshontshelwa ngubani? Engafuna ukutsho yikuthi i-CCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa, sifuna ukureconvena ukuthi bebona i-way forward. Ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwa.
Yes, ubamba umnyango khonapho.
Yakhampina yaqalisa kulesi khathi.
Ngena khonapho-ke mama utsho khonapho yamuzi ukuthi uyakhuluma ubaba uMsaka, phose lakho khona.
Okhona mthanda ukuthi yithi ukukhuluma ngobaba uMsaka yilokhu abakubiza ngesithiwa besithi yi-propaganda. And iZanu siyayazi ukuthi yintshantshu ye-propaganda. Okwesibili, ama-MPs nabakhanselazi awe-CCC azange akhulume ukuthi bona angene ephalamende because bona bawina uChamisa wadliwa. Kwakuyi-decision ye-party ukuthi ende ikhokhelwa ubakuChamisa yena ngokwakhe, wathi abahambe ephalamende, abahambe ekhansilini bayendela abantu andivana ngapha sifika ukuthi ukhetho lonke nje balungekho lalungekho so lokho ukuthi bethi khona ama MPs athi khona uTshabisa wadliwa ngamanga lawo ngamanga gifts and then into ezisa ubuhlungu kumbe into ezisa usize ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezinjalo uthi uthixo lwatshonile lwatontomba lwatonta kumnangagwa usakho isadadi umuntu oyi-one ngamanga ipropaganda ubumba wayerepresenta
iway-forward eZimbabwe ilula kakhulu yikuthi sonke thina sisapote umongameli owakhethwa ngabantu beZimbabwe ukuthi ekhokhele iZimbabwe ubaba uMnangagwa sonke sifake amakhanda ndawonye sicase ukuyakha ilizwe lethu njengoba sisitsho ukuthi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi balo laba abanye abadliwayo kule polati ekhona i-political actors dialogue bengene khonapho labo benegotiator bekhonapho abafuna ukuthi kungene lapho ku-government yikho kuphela okusele kade sokuthi sisebenze sibantu banye siyakhe ilizwe lethu siqhubeka sisiya phambili.